ngusidakile Zibanda ngihleze Indianapolis Indiana.
Ye, ungasitshela ukuthi usule minyaka emingaki use Indiana khona ngapha?
25 years.
25 years. Uyakuphenduka ekhaya?
Ye, bengisekhaya nje this past August.
Manje lapha eMelika usule labantwana abazalelwe lapha yini, njalo ungasitshela ukuthi imuli yakho iminjani lapha eMelika?
Hayi, abantwana bonke bazalelwe ekhaya. Umdala wabhubha ngo-2007, he was 21, and then silabazukulu ababili, one is four, omunye ule 10 months.
Ye, manje nxa ukhangele impilo yalapha, ubona ngani impilo ozahluphile ulapha kumbe uyacabanga ukuphenduka uye ekhaya?
Umbuyele ekhaya siyakucabanga, kodwa-ke njengoba abantwana sebekhulele lapha, they acclimated to i-culture yala. So it would be hard for them ukuba baba ngabantu abasukayo bayeli njengoba nabazukulu, so kunabazukulu. So I guess even nxa singabuye ekhaya kuyabe kulokhu kulama-roads lapha.
Manje njengogogo uyabethela ingano inganekwano yini, njalo ungasitshela ukuthi ubaphatha njani ukuze ubakhumbuze ngesiko lesintu?
Well, inganekwane ngingazane nje ukuthi ngiyababethela, but ngiyabafundisa izingoma, ngibakhulumise, you know, give them a few phrases azabenza bazi ukuthi abangibo bavela ngaphi.
Manje khona ukudla ke bayenelisa yini ukudla, ukudla kwekhaya kufana lamacimbi lokunye okunjalo?
Amacimbi hayi akasidli, but inkobe, umfusha, umhwabha, bayakudla konke lokho.
Leke livakatshe labo yini ekhaya kumbe abakafiki abazukulu ekhaya?
Hayi, abazukulu abakafiki.
Kodwa nxa libaxoxela bona, babona ungani yindawo enjani ekhaya? Indawo abangafisela yini ukuthi labo bahambe bayayibona?
Abazukulu basesebancane ukuthi babe le-concept enjengeyona nje. But abantwana omdala ngokuthi sihambe sonke ngo-August. Ufike wakuthanda uvele useplan ukubuyela.
Ah, kuhle sibili. Ya, manje umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi nxa wenu ukhangele umumo osekhaya uqathanisa lowalapha, ungathi injani impilo yakho?
Hayi, umumo wasekhaya ushiye ihlungu, especially nxa ukhangela ukuthi kwake kwaba njani ekhaya. Indawo eyayivele izimele, zonke izinto usenelisa ukuthi uzenze. Ngiyakhumbula ukuthi even ngesikhathi sinasifika lapha, i-US dollar Zimbabwe dollar yayi-stronger than US dollar. So nxa usukukhangela khathesi sokuflipha, kuyazisa ubuhlungu ukukhangela nje indlela okuhamba ngayo. Isifiso sami would be ukuthi kufike kupoint lapha abantu kuka khona abathuthuke, kubuye kudlule lokho kwakuyikho khona.
Ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi ilizwe lingabi lenqubela phambili?
I-corruption. Corruption really, ngoba the financial situation ukuthi ibe lapho ekhona kubangelwa yi-corruption.
Hayi, kuyezwakala. Sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Ye, hayi, ngiyavalelisa. Ngiyabonga ithuba lokuthi nginike okuyi-reportanyana okuncane e-update nje ngezinto lapho ezenzakala njani. Isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga sizabe sikhuluma ngeZimbabwe entsha esiguqukile yathuthuka.
Hayi, lathi sibongile.
Okay.
Bye-bye.